singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo okuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisiloqala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kathi akuselamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udubo lolu solusitshalise nzima ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ikuthi ilungiswe umnqoto lempilakahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngodubakilo khona abesesesaba kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Baba uNkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhona honorable Khumalo ngiyayizwa kodwa into engizakuthanda ukubana ngijwe ukubana ngizaphisana laye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MDC liyazakala ubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ubana isisekelo sombuso sitshone njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections abe sesiyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi MDC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement sokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana yinto engawelelani nani lebandla labo bona i-MDC ngoba umthetho obewazi uma u-honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala ngoba abantu asozukwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF laphana kuhlezi ubani lobani bangacalisa ukuthana ngemva kwenkulumo ezinjana siza kuthini. Singakhangela ezinye inkulumo ezaba khona kuma-Truthlana nabanye nginjo kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Skhana into engafanelanga ukuthi ibe khona elizweni ngoba lathi simjenje njengeZANU-PF sikhangele ukuthi lobo i-MDC nxa ingawina lapha kayihlonitshwe nxa sisembusweni lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathi ukuthi singakhishwa ngodlakela asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Liqiniso lelo. UMgabe esabuza kazange sibone umhlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwa sibi kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende wezane kaphumi selehlulekile phela lingena embusweni isinkwa siyi-$2 namhlanje siyi-$10 langena embusweni i-cooking oil i-$3 namhlanje siyi-$30 kambe noma kuthiwa uluhlanyo lwengutsheni luzamutshempiki okurongi lokho. So esikutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-honorable Skhana ayisiloqala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo.
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singutsho ukuthi asikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane loJob Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kulecala khona le nkulumo ofanele siyikhangele lokho okuneginingi ukuthi
athi ugabare emkhipha ngokudlakela
honorable Khumalo engikutshoyo nangu kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjala ukufuna ukukhipha
ugabe lamkhipha ngodlakela waye lingabotshwanga.
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhangela khona
lina lingakwenza baba Nkomo uRayithi umgabe ayi ngiyakuzwa inkulumo yakho but umgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi into ezikho emthethweni.
Sasisonke Sheraton mina nawe sikhuluma nje amamilunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani ngu-honorable Maridadi sathi sonke honorable Khumalo. So ngaleyo ndlela uthi sengathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazigabe lamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithu sehlulekile angithi
Kwa hivyo, kwa hivyo,